Ngiyabonga thina njengebandla le Movement for Democratic Change Alliance ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa qale uhlelo lokuthi ke sisukumise ke uhlelo lwe voter registration lapho ke esikwazi khona ukuthi abantu mhla ka 6 December for 15 days kuzabe kuvulwa amasente ukuthi abantu beregister. So kathesi encourage abantu abacheneyi kakhulu abatsha ukubana beregister ukuvota. So siyabe sikhuluma-ke labatsha abangamavenda abatshayeli izimota, sikhuluma labatsha abasezikolo, sikhuluma labatsha abakuma-arts and industry, sikhuluma labatsha-ke abasebenza ezibhedlela, esipoliseni, emasotsheni, abacheneyo ukuthi abantu-ke beregister ukuvota, ikakhulu kathesi sikhangele ku-family level ngoba sibona ukuthi emulini yikho lapho abantu asebangathathana khona ukuthi ayi mina ngathatha umngane wami serejista ukuvota, ethatha osisi bakhe labobhuti bakhe labanawa bakhe, as long as bekuma-ages aqala ku-18 kusiya phezulu behambe ukuthi berejista ukuvota.
Lizawuqhuba njani lo mkhankaso? Ngobani abazahamba ezigabeni ezishiyeneyo betshela abantu ukuthi bevote, njalo baza kwenza njani?
So silabantu abatshiyeneyo siqalisela ku-organizing department ekunational level ebeseya phansi. So into esiyenzileyo ukubana ibandla lideploye ama-standing committee members ukuthi beZimbabwe yonke jikelele, abanye bekuma-province bemonitor, besehla besiya kuma-district, besehla besiya kuma-branch, siyephelela ezimulini lapho esizameka shot ukubana imeseji fanele ihambe ize yefika-ke egedini lezizukulwane zonke zeZimbabwe ukubana wonke umuntu ongarejistanga ukuvota sesithole-ke indawo yokubana-ke simeke sure ukuthi abantu bonke baregister ukuvota, ikakhulu nxa kuvulwa iblitz mhla ka-9 December.
Labo abangalancwadi zokuzalwa-ke izithupha lama-birth certificate, kuyini elizakwenza ukubona ukuthi wonke umuntu uyenelisa ukuthi abhalisele ukuvota? Lukhona yini olunye usizo kumbe kubatshela nje kuphela ukuthi hhayi hambani liyebhalisele ukuvota?
Ya, okokuqala ikubana-ke siloyo ndaba yethu abathi i-public interest litigation, lapho esihambise khona indaba makhoti kubana kulungisa indaba khona ku-registrar's office ikwanisa ukubana-ke ipha abantu isithupha ngenamba eziningi. Okwesibili kubana-ke sihambisa indaba yokubana nxa sokunikwa-ke i-voter registration ema-center kube labantu abathathisa isithupha. So ngoba okusemthethweni ukuthi kufanele ukuthi kuqale-ke abantu abangela sithupha bephiwe isithupha bese kubuya abantu ukuze berejiste, ukwenzela ukuthi siyelandela i-process ye-delimitation. Yiwo okufanele kube yuhlelo lwe-ZEC olusemthethweni. So make sure ukubana nxa sokuvula abangela zithupha kuyabizwa-ke i-office ka-registrar enika izithupha ukuba nihambe-ke ezigabeni village by village, ward by ward, constituency, bekwanise ukubana abantu bephiwe izithupha ukuze bevunyelwe ukubana berejiste ukuvota.